lokho sakutsho sihlala sikutsho ikakhulu ohlala ukugcizelela lokho ngumsekeli kamongameli webandla lethu uTendai Biti okwaba nguminister of finance ehlale sitsho ukuthi-ke imithetho elethwa ngumthuli ncube kayisebenzi yikho kunjalo-ke kakumangalisi-ke nxa iZANU-P F kumbe uhulumende wayo esetshaye u-turn wathi yena i-US dollar kumele isebenze abantu bakhululeke ukuthenga ngayo kuvele indlela engazange imena leyo abantu besivele sithenga i-US dollar ezitolo izitolo eziningi lapho abathengisa khona amafutha ezimota okuthengiswa khona ukudla esingathi thina ama-restaurants bekuvele kuthengiswa nge-US dollar kumbe nge-rand
njengabosomabhizimusi kuzaliphathisa kakhulu yini lokho sibona ukuthi iningi vele belikhala ngokusilela kwemali yelizweni lokuwa kwayo
ibhondi kayikho ibhondi ibonakala kuphela nxa uhulumende esefuna ukuthenga i-US dollar yikho ayikhipha khona ku-reserve bank ingene ezitaladeni ingene kubosiphatheleni sokukuhle-ke nxa sebekufakile-ke kwaba yinto esemthethweni eyazakalayo ukuthi i-US dollar yesebenzisa ngo leyo idola yezimbabwe kumele ibuye nxa sokulungisisiwe okokuqala kumele kulungisiswe-ke esingathi i-governance ukuthi kambe ilizwe likhokhelwa kanjani kube lelungelo loluntu kube lama-exports si-exporte kukhangelelwe njalo ukuthi sibe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe.